Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpandula 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza neReserve Bank of Zimbabwe usekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ePhalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu nanhlanu i-35. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedalela ePhalamende yesitshiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngocileyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe usekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million ezaqeda udubo lemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyonale ivili.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yamabhondi noti izaqhubeka isebenza kwesikhathi size sifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathi ntambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangeneyo lokuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokhu kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwintatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and they cannot continue to be a burden to the fiscus.
Amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende we-ZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguquka inotho elizweni njengoba kungeke obulala umnotho welizwe. uphinde wathi lokho ukuthi umnangagwa indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba akuchoyo ayisiko akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akuchoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukusela kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumende kodwa bachacha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizimisi amaningi agcwele lamaphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahhofisi kahulumende.
Kunjalo nje amalunga edayela eParliament ebandla leMDC Alliance atshengisele ukungahloniphi uMnangagwa ngokuphuma edayela eParliament ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wezimo zelizwe or State of the Nation address. Unkosikazi Dumatemba Ndlovu weMDC Alliance uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukaMnangagwa ngokuqila awenzayo ukukhetho lwedluleyo. Ukuvula kwedale lepharlamende nguMnangagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wepharlamende lesishiyagalolunye. Ikhangelele lohlelo azibalisileyo ezifana nokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Selokhu sikudaba lunye, asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnangagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikuthulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esijayele yakula okutsha asithembisa khona njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela amahulu kuqeyiwa agcwele khona eParliament njalo lokho eprotector kungela nto yenzakala. Indaba ye corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini aba against G4 aba against the Lacoste group then abe G4 tibo bodwa babotshwayo abanye babotshwa. Endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazanga akatshengise i-commitment before ama elections is something that ukukhulunywa kathes but sokusiya kuma elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Usenetha wakobulawayo kubandla lezano PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ikhulunywa ngumongameli isikho ethina esingakho ngoba umongameli kakhulume into eyakhe ukhuluma into yesizwe and then elizwe lonke umhlaba wonke kulomongameli oyedwa aliko elizwe labo mongameli abalichumi. So kunye umongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani obone ngani kakholisise ngakho kunye umongameli tafla.
Ethi bakhangelele ukuba uhlelo le-proportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi si-contest oba baba ngabantu abalezimali ngabantu abalama-asset nanjengabo mama kasila lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizele for another 5 years or another 10 years until sesime lathi sibhalansa njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli izindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli sekhulumile kodwa i-security yesitate asiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sibe ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli kodwa lokho eqalileyo ilizwe lokho liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla besithi kazange acho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalangani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela ulizwe eminyakeni emihlanu elandelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe esemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafactory.
Ingcitshi kwezombusazo uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende kwamanje kukuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment because they are the people who
work and generate. Bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abalemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangabalayo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thinabantu abasebenzela ngaphandle ziphelele boyeni njengezezinja. Makungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle langemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lati usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo lisanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lati sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Umncintisemeli bandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Zinkala naye osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhuluma iqiniso uma esithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya singabantu mhlawumbe esenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu imali silazo siyafisa ukuzovusa amakampani amafemu nani nani kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizothwala iopen for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakampani amakhulu kuthi abanye sebila amabhizimusi abo angadala umehluko eZimbabwe nxa engasungula izihlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eleZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe. Lokhu kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokhu okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBritane eZimbabwe osechiya lomsebenzi unkosikazi Katriona Lang emhlanganweni letatheli zindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side, getting to a
Uthi abelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eleZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusa Dua kwele Indonesia we-International Monetary Fund, IMF, le-World Bank ngomfufu. Umhlangano we-IMF lo uzokwenziwa kusukela mhla ka-12 kusiya kumhla ka-14 mfufu lonyaka. AbeBhilitane bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho uba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathi ntambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLaying.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe, njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ibe ingumngane oqinileyo oweZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningi kakhulu, sibili siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu, from outside, what's called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhume lamanye amazwe ukuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhulula ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangeleli intuthuko, sikhangeleli inguquko. Inyanga ezayo siza launchile kuzeni iplani yethu yokuthi sifuna ukwenzani, sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke, abantu babe lemisebenzi, kube nokuthula, ezenotho ziye phambili.
AbeBhilitane bathi bazoqhubeka besipha eleZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kunhlelo eziqhutshwa ngabe-IMF. Bathi kumqoka ukuba eleZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhlaka-1 Ngcwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba ikhomishini ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo lwe-Connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lePhalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga e-MDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele-VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhali semissile okugcine kubangela ingozi yokuwisana wendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olwe-Mediterranean Sea kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo umthethwandaba weConstitutional Court wethulele isinqumo namhlanje igcizelela isinqumo esasenzwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokho kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube yena usanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands e-South Africa hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikhwelile. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lomahlonothi e-South Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende ahlaphathe yena amanyathelo aqhelileyo ahlaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahhala amapasipoti konke konke ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Nemasupermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usibamu. Awuthi ungabuye esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba lawa ositshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni nakobulawayo ngahamba lapha e-trade gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zinama-prize amabili eyabi nge-ecocash le-cash ayisiyo yonke imithova emukela i-ecocash.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani ngiyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance ibhande lakhanya lisiwa uthi esenzile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizinisi irandi laqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi nxakwainogwenta upresident omutsha ikhononi ibe ngani yaphefumula ingane yethusela kumbe lemali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa kubese ukuthi kungafaka uminister we-finance kumbe kufaka i-cabinet lakho futhi ikhononi ijayele ukuthi yethuke kancane yenze ngane layo iyazibonakalisa. Uinogwenta kwapresident Mnangagwa oyilegitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake i-cabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa. Akukho abantu abaningi emhlabeni jikelelebaosobhizinisi athemba kanayo kumbe athe xaxaxa abamkhonomi kapresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kuhle ngomkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalethi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba nempumela enhle ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngabo.
Esethula umbiko we-State of the Nation address namuhla uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyonale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlanu i-35. Ukansela weHarare umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi subambeka ukuthi sizame ukwehlisa umkhuhlane wekholerari ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers, amankampani kuhlanganisela layo umhulumende labanye labo abama-organization atshiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo sihamba labo bebona labo ukuthi kumi njani sincedana ngendlela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise otherwise uhle uye uphele. Siyabonga uNkulumende ngoba laye sengenele waphumisa naye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomanisipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Ye, esizama ukuthi sikwenze ukuthi kuphela ludubo olwesikhathi eside olokuthi impompi lezi seziluphele. Alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapayipi aphansi, ukuthi yimali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangkhona lokudubuka kwamapayipi amasuwa lamapayipi amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile risk enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lomkhuhlane lokuzo, sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akadengeko ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele. Ngoba indawo ezikangelene nomkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhatshanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Ye, sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjengeGlenview naboBudiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukansela weHarare sixoxelaye ekhona le eHarare. Umculo kaZinja ziyamluma esithi singamaNdebele. Singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amabandla aphikisa ibandla, amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphumile edale lephalamende kusethulwa lo umbiko. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.